Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 18 Mabasa 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Lilanga elikhathekileyo lapho esikhumbula khona uzibuse uzibuse usilethele inkululeko kufanele sikhululeke sonke but ukukhululeka kutsho njalo ukuthi siphumelele njengelizwe siphumelele njalo njengedolobho
bekungabizwa ozwayo lamhla kobulawayo lapho inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni yeWhite City Stadium bethakazelela ilanga lokuthola uzibuse weZimbabwe.
We all belong to Zimbabwe, regardless of our affinities.
Singama Zimbabwe sonke kungenani ukuba sisima kanjani, kungaba kuhlangothi lwezokholo, imihlobo yezombusazwe loba yini, sonke siyizizalwane zeZimbabwe.
Umongameli Robert Mugabe uqonqosela ngokuqhakatheka kokuhloniphana lokumanyana kungakhathalekile ukuba umuntu ungowaliphi ibandla lezombusazwe. Iqembu leDynamos liphakamise inkezo yeIndependence Trophy. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Bekungabizwa ozwayo lamhla kobulawayo lapho inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni yeWhite City Stadium zithakazelela ilanga lokuthola uzibuse weZimbabwe. Amapolisa lebutho leZimbabwe babukise imidlalo yabo ehlukeneyo bejabulisa umbuthano lo. Unompumelelo moyo usipha lo ludaba ngokugcweleyo.
Engakabali umbiko oqhakathekileyo okunanza leli langa okamongameli Robert Mugabe. Umphathi ntambo wakobulawayo uSandi Nomthandazo Moyo labakhokheli bamapolisa lebutho bahlolile iviyo lebutho amapolisa lamapolisa ejele abakade befolile. Umphathi ntambo Moyo uthe uyajabula ukuba ilizwe selifikise iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa lathola uzibuse.
I say amhlophe makorokoto, congratulations.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Martin Moyo laye uthe kuhle ukuthakazelela ilanga likazibuhle, kuhle lakho ukuba idolobho likhule libone uzibuse ngentuthuko.
Lilanga elikhathekileyo lapho esikhumbula khona uzibuse uzibuse usilethele inkululeko kufanele sikhululeke sonke but ukukhululeka kutsho njalo ukuthi siphumelele njengelizwe siphumelele njalo njengedolobho.
Ilunga lezanu PF Politburo uAbsalom Sikhosana uthe umthwakazi ajabulele ilanga lalamhlanje kodwa akhumbule intengo yegazi eyahlawulwa yilabo abalikhululayo.
Sithokoze sinjalo asilibali intengo eyiyo eyenza saba kulesi sikhathi.
Umngamuyi uLookout Masuku unkosikazi Gift Masuku uthe kuhle kulozibuse ngoba sebehamba lapho abamhlophe ababengabavumeli khona.
Hayi langa namhla siyajabula kakhulu ukuthi sathola uzibuse. Sesikhululekile lathi sesikwanisa ukuhamba emavrandini lapho esasingahambi khona. Lathi sesikwanisa ukungena ezitoro ezinkulu lapho esasingakwanisa ukungena khona.
Unkosikazi Letitia Malunga, ikhosikazi likamuyi uSidney Malunga laye uthe uyajabula ukubona abantu beze ngobuningi bezothakazelela ilanga likazibuse.
Ngiyathokoza kakhulu. Ngiyathokoza ilanga leli lanamuhla sesilesi 37 years. Sikuzibuse. Lathi sinje singamawido asisazisiza ukuthi singamawido. Basijiyo baba. Kodwa abantu bethu nohulumende wethu usigcinile.
Abasakhulayo labo baze ngobuningi bezonanza ilanga likazibuse. Ilanga belichisa okwamagama okubangele ukuwa kwelinye ipolisa ebelimempo lilinde abahlonitshwa. UZulu ubejabuliswa ngemicimbicimbi ehlukeneyo yemiculo yendulo eyeqembu labezomvikela kanye lomdlalo wenguqu. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunophumelelo moyo.
Lokhu sekudaba lunye. UZulu weHarare umanyene labanye abelizwe lonke jikelele ukunanza usuku lokuthola uzibuse weZimbabwe. Ekhuluma emkhosini lo, uMongameli Robert Mugabe uqonqosele ngokuqhakatheka kokuhloniphana lokumanyana kungakhathalekile ukuba umuntu ungwaliphi ibandla lezombusazwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekuculwa ingoma ezehlukeneyo abeqembu lepolice band behaya uMongameli Mugabe ukugcizelela ukuba nguye okhokhelayo lapho belibazisa abakade besemkhosini wokunanza usuku lukazibuse owenzelwe eNational Sports Stadium. Okwakuqala, uMongameli Mugabe akazange ehle emoteni yakhe yezimu-1 ungene kwenye emthwale ebhoda ukuhlola abakubutho. Ube mdambiyana lapho esethula umbiko wakhe lapho amangalise abaningi ngemkuthazo yakhe yokuthula lomanyano elizweni.
We all belong to Zimbabwe regardless of our affinities.
Singama Zimbabwe sonke kungenani ukuba sisima kanjani, kungaba kuhlangothi lwezokholo, imihlobo yezombusazwe loba yini, sonke siyizizalwane zeZimbabwe.
Watshela uZulu ukuba ahloniphane kwezombusazwe kulilungelo lakhe umuntu wonke ukulandela ibandla lezombusazwe loba ezokholo alifunayo.
People have a right to belong to the party of their choice, to the religion of their choice.
Abantu balelungelo lokuba ngamalunga emabandla ezombusazwe abawafunayo, ukholo abalufunayo, kungakho bayekeleni balandele lokho abakufunayo njengokufisa kwabo.
Bezikhona iziphathamandla zengatsha zikahulumende okubalisa umphathi ntambo ogatsha lwabalwa impi yenkululeko uretired Colonel Chinga Dube.
Angijabule okumangalisayo, awamaningi amazwe aba nesikhathi eside kangaka bengelainto ezibahlupha kakhulu. Ye, kukhona ongako yasihlupha, kodwa-ke kulokuthula elizweni lethu ngemfundo eyaphambili. Yalo mboni ngathi ngeikonomi yethu izaba ngcono kuba lokho ikhona.
Omunye wabalwa impi yenkululeko uBrigadier General Douglas Nyikayaramba uqonqosele laye kudaba lomanyano elizweni.
We should vote, we should suffer, we should do everything to preserve our land.
Kumele sivote, kumele sikudubekele, senze yonke into ukulondoloza umhlabathi wethu, ukulondoloza ilifa lethu. Singenza njalo kuzokuba khona umanyano uqobo, umanyano wokuzithuthukisa, umanyano kwelakusasa.
Ngemva kombiko kaMgabe kube yisikhathi sokulibazisa uZulu ngendlela ezehlukeneyo lapho bekugiywa imigido eyehlukeneyo etholakala elizweni ngokukhokhelwa kwepolice band ebizihaya ingoma ngendima ezehlukeneyo. Ibigcwele inkundla yeNational Sports Stadium uZulu ekholisa imicimbicimbi ebisenziwa ngamaqembu ehlukeneyo agoqela abezomvikela. Umkhosi walonyaka wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi Zime 37 Embracing Ease of Doing Business for Socio-Economic Development. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwethe connection namuhla sinanza iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa eZimbabwe lithole uzibuse wabensundu. Kambe kukhona okokuthakazelela na ikakhulu sikhangela ubunzima uZulu abhekane labo? Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele. asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami untungameli Nkomo.
Abakumsebenzi wokulima yibo abakade belokhu bekhokhela eminyakeni engamachumi amathathu lesikhombisa edluleyo ekudlaleni indima enkulu yokuthuthukisa izomnotho welizwe leZimbabwe. Kodwa ngenxa yokonakala kwalomsebenzi kubangelwa izizathu eziningi ezigoqela ukuguquka komumo womkhathi lokungaqutshwa kuhle kuhlelo lokwaba utsha umhlabathi, abantu abasenelisi ukuziphilisa ngokulima sebephila ngoncedo oluvela enhlanganisweni zomhlaba eziphathisa ngendlela ezehlukeneyo ezifana labo USAID. UMike Hobe Studio 7 ube lethuba lokuxoxa lomnumzana Mandlethu Ngwenya osakhulayo oyingcwethi kwezokulima ehlala koBulawayo.
Eyi, ngivele ngokwayo nga ibuya ya affecta ama markets general because nga umbubuyile ngokuya ngokuyivela khona pho kuma foreign agencies esikunanzelela ngithi i local market iyasafa for ge affect agriculture in the sense ukuthi ama prices omuntu abantu abalime kwezindawo sokusiba nzima ukuthi bethingi because already abantu bathola umumbu mahara ku-community yonale.
Njengoba usizo lolu usenza ukuthi izinto ziqale ukubiza imali eningi, awungitsheleke mnumzane, ngombono wakho ungathi uhulumende kumele ame ngendlela zakhe zokuthola lolu sizo noma ungathi nina abantu abalimayo kumele niyehlise ukubiza kwezinto zenu?
Into esafa kakhulu from i-industry to eqiniseni ama high cost of production. Ngasikhangele amazandla aseSouth Africa singakhompeya leZimbabwe. ESouth Africa ama-GMO they consider them like say flower card. Thina ukathi eZimbabwe we don't allow, which means i-production process eZimbabwe automatically ivile iyadura.
Njengoba uyasho ukuthi indlela ekulima kweleZimbabwe yabiza imali eningi, njalo ukuthi lokho yikho okwenza ukuthi izinto ezifana lokudla zibize imali eningi, ungathi isikhathi sesifikile na lapho sesingaqala ukuthakazela ama-GMO?
Ama-GMO nokuthi kule debate eningi kakhulu when it comes to ama-GMO. Abanye abantu they don't consider ukuthi they are safe or under, but in reality the situation on the ground is supporting at the end of the day we are going that route. We are talking of ama-GMOs. Ama-GMOs are produced throughout emhlabeni from ama-crop livestock. At the end of the day it's not sustainable. We should embrace the technology.
Yiziphi ezinye indlela ezingathuthukisa agriculture industry yethu ukuze iqale kasha ukusiza inotho kweleZimbabwe?
EZimbabwe akula open market on certain products. Nxa ukuze ilizwe lidevelophe yinto eyaziwayo, into efunakala maqala is liberalization of ama market.
Alo ke ngumnumzana Mandlethu Ngwenya osakhulayo ingcwethi kwezokulima ehlala koBulawayo ubexoxa lo Mike Hobe oStudio 7 ekhona le koBulawayo. Good Life Talk lamuhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngozibuse weZimbabwe ukuthi abasakhulayo bona babona njani. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ele balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni silandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele China libike ukuba amazwe phose angamachumi amathathu 28 azathumela inkokheli kahulumende emhlanganweni omkhulu wamazwe omhlaba wohlelo lwe One Belt and One Road esikodlweni salelo lizwe iBeijing. Uhulumende kamongameli Donald Trump olemelika uthi sesifikile isikhathi sokuqinisa ukulandelwa kweziqondiso zokuqatshwa kwezisebenzi zakwamanye amazwe zizosebenza elizweni.
Ilizwe lifikise iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa lamhlanje umnotho welizwe umi nganxele kungela sibonelo sesisombululo. Ngomnyaka ka-1980 idola leZimbabwe lalilesisindo esilingana lesedola leMelika. Kodwa kwathi kuseyafika iminyaka yabo 2000 isisindo sedola leZimbabwe sasesehle kakhulu sesisedlula izigidi lezigidi nxa liqathaniswa ledola leMelika. Kanti kungaba kwabangelwa yini lokhu? Sibuze ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Iphutha lawa khonapha ekuthini uhulumende kaPresident Mugabe kusukela ngo-1980 azangakwazi ukuthi umkhonomi wakhiwa njani nxa usakhelwa uZulu wonke jikelele. Wekele eminye imithetho eyayinzima kakhulu ukuthi yenze umkhonomi uqhubeke siya phambili, iqhubekele siya phambili. Economy yagcina kakhulu kundawo ze-corruption ezokuntshontsha. Kakuzange kube lokucabanga okuhle ngendlela yokuthi sikenza kanjani ukuthi umkhonomi ungene ezandleni zabantu abantu abamnyama labantu abamhlophe, kodwa umkhonomi ungabi lobandla lolukhulu kangako. Ngemva kwalokho uhulumeni basengenwa yikungazi okukhulu kakhulu esekhuluma ngokuthi hayi esokufanele kuphonga ukuthathwa ezinye ingatsha ze-economy ezifana lezokulima njalo njalo engalungiselelanga ukuthi abantu abazathatha lezo ngatsha bazakwazi ukwenza yini umsebenzi onjengalo. Khokhobonani kubele umkhonomi ungakhangela i-SAP kayizanga icatshangwe kahle.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uvumelana lo Sibanda. Uthi isimanga ukuthi ilizwe likhokhelwa ngumongameli ofunde ukwedlula bonke omongameli emhlabeni jikelele.
Umana njengani uba ngubugabe udubo alalo ukuthi ama policies kube izinqumo alazo nxa sikhangele ku-economy ziyabe ziyizinqumo okumele zisebenze, kodwa ngathi ngama-populist policies kwezinye isikhathi uyabe esenza ukuthi abanye abantu bathabe kumbe adinge amavoti. Asiwo ama-policies engasebenzi. Njengomzekeliso ngo-2013 ama-elections angabe khona uhulumende wakhe uke wathi yena usekhipha ama-bills abantu bonke amagesi lamanzi ama-water and electricity bills ngama-populist policies, kodwa classically amakhansile ukuthi bazuza imali ngabantu ababhadala ama-bills bese kusitsho ukuthi amakhansile ebengakwazi ukuthi benze i-service delivery engatho lutho ngoba bengenamali ama-bills.
Ukusilela kwemali emabhanga osekubangele ukuthi uhulumende athi abazali bengabhadala ngembuzi lezinye izifuyo esikolo sekuthiye ingcwethi eziningi zizibuza ukuthi umnotho welizwe ususiya ngapi ke lapha. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okwenza umnotho welizwe uye nganxele ukuthi uhulumende ube usebenzisa ngendlela ezingayisizo ukudinga usekelo kwezombusazwe.
Yeah, ama-policy amaningi kakhulu ayekhona obuzama ukuthi uvuselela umnotho welizwe kwezimpress nabantu ababethu abangeniswa i-IMF, i-World Bank. So kuthi kufika kesi kuzimase so utshengisela vele ukuthi izithembiso eziningi ezenziwa i-ZANU-PF isaplawana singathi ngama-policies kuhambelana nezithembiso ezikukhankasa ama-election promises. Yikho kubehlula ngoba izithembiso ezinjalo mfowethu ziyahlupha ukuthi uzingenise ekungelweni awe-budget kumbe owe-economic crop. Uhulumende kaZANU-PF ubekhangelele kakhulu esingathi khona ngama-social deliveries njengoba sithi khona nge-economic welfare state. Ungazikhangela ukhangele infrastructure izikolo izibhedlela zakhiwa kutshengisela ukuthi vele uhulumende wakhona wayevele eqondane lokuthi akhangelisise ukuthi abantu abangabayanga bayazuza ama-service akhona. Isitsho nge-infrastructure. I-infrastructure iZANU-PF yazama kakhulu ngoba kulezikolo eziningi ezayikhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo ukuthi nje kabasakhangelisisanga i-industry ngoba i-industry yenza ukuthi i-infrastructure isebenze.
Phambilini kokhetho luka-2013 ibandla leZANU-PF lethula uhlelo oluthiwa iZima Set olwalukhangelelwe ukuthi luzadala imisebenzi engaba izigidi ezimbili, i-2 million. Kodwa ngemva kweminyaka emine lokhu kungela misebenzi ethe yadalwa kodwa iqhubeka iphela. Okwakathesi ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Ilizwe le Uganda likhuthazwa ukuba lihlele ukuthi kwenzakalani kwezempila kahle. Okusanda kwethulwa kunhlolisiso ebizwa ngokuthi Uganda Demographic Survey kuveza ukuba sebebanengi abasifazana ababelethela ezibhedlela njalo sebebalutshwane abantwana ababhubha besesebancane. Kuphinde kwavezwa kunhlolisiso le ukuba sezizinengi imuli ezisebenzisa ubulembu bokuvikela ukulunywa yimiyani echitha umkhuhlane woqhuqho. Loba kunjalo kukhanya engani banengi abantu abalokhe bengafinyeleli ukwelatshwa ezibhedlela eUganda. Lokhu kuyakhathaza kakhulu ngoba uZulu ufisa ukuthola uncedo kuhulumende kwezempilo kahle. Uhulumende weMelika uthi kusobala ukuba kuyahlupha kwezempilo kahle eUganda lapho ongela mali yokwenza ukuthi abantu bathole imithi lokunye okufunakalayo. Uhulumende weMelika uthi uhulumende weUganda uyehluleka ukulungiselela uZulu wonke kwezempila kahle. Ukhanya engani amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika abhekane lohlupho olunjengalolo oluhlasele ilizwe leUganda. Umongameli Yoweri Museveni wakubeka sobala ngomnyaka ka-2001 wavumelana lokulotshwe ku-Abuja Declaration ukuba kumele imali yamazwe efika kusilinganiso sokulijumi lanhlanu ekhulwini kumele kusetshenziswe kwezempila kahle. Kodwa okwamanje kukhanya engani imali efakwa kwezempila kahle eUganda ingxenye yalokho okumele kube khona kwisikhwama sikahulumende. Lokhu kukhanya kwenzakala emazweni amaningi kuzwekazi le-Afrika. Kwele Uganda kulabantwana abedlula izigidi ezimbili 2.4 million abalambayo okumangalisayo. Abantwana abaningi laba sebelomkhuhlane wokucaka okubizwa kuthiwa yikwashioka. Uhulumende weMelika wanika uhulumende weUganda ngomnyaka ophelileyo imali edlula izigidi ezilikhulu yokuthuthukisa ezempila kahle. Ilizwe leli lithi lizaqhubekela phambili lisekela ezempila kahle kwele Uganda.
Lolo ke beluludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos liphakamise inkezo yeIndependence Trophy ngemva kokunqoba iqembu leHighlanders nge-3-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa enkundleni yeNational Sports Stadium lamhlanje ntambama. Okunengasikuzweni kuntathele izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji.
Umdlalo ufike kumizuzu engamachuma ayithoba munemunye zingutshikilo bhanqa 1-1 njalo abahlehlele iqembu leDynamos kutshawa imbekwa ngababalisa uEmmanuel Mandiranga, uPhakamani Dube kanye loPeace Makaha, ikanti abakhuthileyo nguOcean Mushure kanye loSimasimba Mambare. Kuqembu leHighlanders abahlohlileyo nguPrince Dube loAlan Gadzikwa, ikanti abakhuthileyo nguRalph Matema, uSimon Munawa kanye loPeter Mudua. Iqembu leDynamos lithole inkezo imendulo zegolide kanye lenkulungwane ezilishumi lanhlanu zamadola aseMelika. Iqembu leHighlanders lona lithole inkulungwane ezilishumi lemendulo zombala wesiliva. Emdlalweni wokudinga iqembu eliphutshe umncintiswano walonyaka likwindawo yesithathu oqhutshelwe enkundleni eWhite City esedolobheni lakobulawayo, iqembu leFC Platinum linqobele iCapes United nge-1-0. Iqembu leFC Platinum lihlohlelwe imvimbi uWilliam Steamer, yena ohlohle umbekwa ngehlandla lesibili lomdlalo ngemva kokuba umgadli weqembu leFC Platinum uHilary Bakacheza ewiswe ebhokisini imvimbi yeqembu leCapes United uLast Sithole. Iqembu leFC Platinum lithole inkulungwane eziyithoba nombili njengomvuzo wokuphusha lisendaweni yesithathu, ikanti iqembu leCapes United lithole inkulungwane ezine zamadola aseMelika. Impumela yemidlalo yanamhlanje itsho ukuba iqembu leDynamos yilo iqembu eseliphakamise inkezo ye-Independence kaningi kulamanye amaqembu njengoba ukunqoba kwalo namhla bekungokwethoba nombili. Phambilini komdlalo iqembu leDynamos belilingana leqembu leHighlanders, omabili lawa maqembu ephakamise linkezo ngemihla yesikhombisa. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Njengoba ke lamhlanje bekulilanga likazibuse, ilizwe lonke lethakazelela leli langa, abantu babuthene endaweni ezijeneyo kunye laseBotswana lapho uMartin Ngwenya asipha khona udaba olulandelayo.
Iningi leZimbabwe edolobheni leHabroni livuke libhekane lezanhluphe zansuku zonke bengakutshaya indiva ukuthi lilanga lokuthakazelela izibuse ekhaya. Abanye bavuke begijimela kuyadinga imisebenzi beqhubeka bethwele nzima ngaphandle kwelizwe bexotshwe ekhaya ibunzima bomnotho wayehluleka lokubanikeza ngitsho amathuba omsebenzi. Umnumzana Ndumiso Ncube uthi yena vele kade ekhohliwe ukuthi lamhla lilanga lokunanza uzibuse.
Mina vele bengilibele lokuthi lamhla lilanga lapho iZimbabwe yathola khona uzibuse, ngoba uzibuse wakhona kasimboni. Kuyini vele okumele sikuthabele? Singaphandle kwelizwe siyadubeka, akula sizathu sibile singasithabela.
Kukanti uMogeni Muleya yena oqeqetshileyo kodwa ehlale ngelamsebenzi eHabron uthi kuyisimanga ukuthi engabe athakazelelani ngelanga likazibuse.
Yabona, nxa sikhuluma ngozibuse sikhuluma ngendlela zonke ezokukhululeka, zonke indlela nje atsho ukuncindezelwa ungela ngitsho amathuba okudinga umsebenzi kumbe ukuthi uthole umsebenzi.
Unkosikazi Jennifer Ndlovu yena ophila ngokweluka emadolobheni atshiyeneyo uthi kakwazi lokuthi ibala elithi uzibuse litshoni uma kukhulunywa ngeZimbabwe.
Utshoni kade yena uzibuse, utsho ukuthi sitshona sibhoda lamanye amazwe sibalekela indlala ekhaya, thina sisithi siyazivusa.
Ngobunzima obukhona obubhekane lama-ofisi abameli beZimbabwe kwamanye amazwe obaze bethulwa lasedale lephalamende, kukhanya ofisi yomeli weZimbabwe eBotswana yehluleke ngitsho lokuqoqa idili elincane lokunanza leli langa. Eminyakeni lokuye kube lwemicimbi noma nje ibe ingenwa ngembadalo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 isihabron kwele Botswana.
Ata, wata, nata, prata, emjita, empopom, emapopoma, sakuti, raspo, eta number one, bempa matanzo cheta, ematopo shata, ejitu mtwana no uminangi ya mtanda, nubu sewa ke nubu funubu mutata,
ueta tunesa gupi sakale,
Ingoma ka esikhatha ihamba lo rasboom, ingoma ethi izangaleli sigqibela uhlelo lwethu lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Bekungabizwa ozwayo lamhla kobulawayo lapho inkulungwane zabantu ebezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium zinanza ilanga lokuthola uzibuse. Umongameli Robert Mugabe uqonqosele ngokuqakatheka kokuhloniphana lokumanyana. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande lithiya kuStudio 7 Live Talk lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.